abantu kabathabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu. Besilethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla ayiwa anyinzanayo ekhethweni ekhethweni lodlule ngomnyaka ophelileyo, ngoba sifuna ukuthi leli icembe kuthiwa yilwela elawinayo selehlulekile ukuthi ilungise indaba yomkhono mweliswe. So siyazama ngesikhathi ngo-January, mina ngomnyadebebojiwe ngo-January sasithe sejile ngasesathwa sokukhulunyiswana solamathole jalokhu sokulokuxokisana, but sesifuna ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhela abalandaba labantu ngesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokuba ncibe nje ukuthi abenze abazame ubungcono, ngoba sesethina sibuyela futhi esitridini. Ngoba kulo nto esingayenza belilungelo lokuthi sibuyele esitridini siyezama ukuthi sithengiselele, ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali, indaba indaba nje elula ukuthi ngayithi ihulumende yethu iyakhipha into ethiwa yibond note leyi i-RTGS leli iholisa ivini amasosha $100 namaphosa $100. Ngoba umthuli wathengela wayekhale ngokuthi ukuthi bakhiphe ibond note we-9 billion ebanjiweyo i-RTGS. But RTGS seli-1:10 kathesi. Into enza ikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa, abantu bazakudiyeli ngademo ukuthi abantu bazakufa vele, abantu bayakufa ungakhalithi kathesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademo ukuthi abadubule bona babadubule kumbe bathi babadubule ukuthi 200 amazwe omhlaba angenile kuye kumathokhini izwelilunge kungcono kulokuthi besiluza abantu inkulungwane zabantu ngenxa yalokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama-structures, lihambisa njani imbiko yokuthi abantu batshengisele?
Mina nxa ngikhangela ngokubhikisha ngikhangela ama-activist, mina sengisezingeni eliphezulu baba, ngoba nxa ungakhangela ukuthi umbiko lo engifo ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook, kodwa ukhangela ukuthi i-news eziwukhiphe ezingaki ezikhiphe online kutshengisela ukuthi abantu le-following enkulu anti abantu fhe baswela umuntu ozakuthi hayi masibhathisa indlela esiwuyileyo anti thina manje ngathi mina vele ukufa ngikwesalo nxa ngambulala ungibulayele ngangcono ngife ngizame labantwana sizele siyezihlobe ezifayo. Xa ubulala uzabulala uthi angabaleka mbalekelenye indoda asezembalekembalekelenye indoda ngo-January sibotshiwe singenzanga lutho, bangena emajeli singenzanga lutho, kathesi ukuthi umbulalela ilungelo lami engilenzayo. Yabo asisho ukuthi i-government but i-government kayilungise izinto izinto azinanga kuqinizweni. Kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu, akube le ngxoxo kube yingxoxo eleqiniso phakathi, kungabi kube i-genuine dialogue. Ngoba nxa sikhuluma nge-dialogue sima umuntu onjengo-Chamisa le-ZANU PF but kanye abantu abakhulumisana ngokuthi isikhwama zabo kuthi hayi.